kuyinto eqakathekile kakhulu njalo kuyinto endlondlobalisa umnotho welizwe njalo kuyinto enhle kakhulu ezokuhwebelana ngoba eqinisweni alikho ilizwe elake lazimela lizodwa. Kuyinto enhle kodwa into eqakathekileyo kakhulu yokuthi imithetho leyo noma izenzo lezo zizakwenziwa okweqiniso yini noma kuza ukuthi yizinto ezikhulunywa okwemlonyeni kuphela. Ngoba sesakubona kakhulu ukuthi seziziningi izinto eziba khona emlonyeni zikhulunywa zinambithe kube mnandi kakhulu kodwa ke izenzo zakhona kungabi khona ngisho lento eyodwa ethengisayo ukuthi kule qiniso elalokho noma mhlawumbe kule step esithizeni esithengiseni ukuthi kuyamuva towards leyo nto eyayikhulunywa ngayo noma ukwenza kanye leyo nto eyikade ikhulunywa ngayo.
Kodwa wena nxa ukhangela okwenzakala elizweni leZimbabwe kungapha na idlabuzane amazwe ayintshonalanga ukuthi avule amasango?
Ilizwe leZimbabwe babukhande ukuthi into ekhona eqinisweni esingasoze ukufihle ukuthi khona ama-reforms asesemaningi ama-reforms afuna ukuthi ayenziwe. Ama-reforms njalo futhi sibukwazi ukuthi abantu bakhaliphile phandle njalo abantu bayabona izinto ngendlela ezinye ezehlukeneyo. Nxa sikhuluma ngama-reforms asikhulumi ngama-reforms ukuthi abhalwe phansi kuphela kodwa ama-reforms akhona engenziwa practical. Kufana lokuthi mhlawumbe ngifake nje umzekeliso ngithi kathesi lento efana lokuthi yokwehlukanisa ukuthi umnotho weMatebeleland undliwe eMatebeleland umnotho wenziwa but kodwa kathesi emaphepheni kukhona lokhuyana kodwa ke practically akula ngithe lento eyodwa ethengisayo ukuthi kulento enjalo ezayenziwa noma eyenzakalayo. So kusafana lakho khona lokhu into eqakathekileyo kakhulu njengoba ngisitsho ukuthi ama-reforms kungakhulunywa kodwa into eqakathekileyo ngama-reforms ayenziwa kukhangelwe ukuthi are these genuine reforms noma njani. Nxa kungenziwa lawo ma-reforms ilizwe leZimbabwe ubuhlobo babo lamanye amazwe noma yiwathi amazwe bungavuselelwa nje lakusasa kodwa ezongenza ama-reforms lana no engazange yenziwa okweqiniso genuinely analala akufeze kube khona ubudlelwano bona abafisa ukuthi ngazo buba khona. So okuqakathekileyo ukuthi abantu noma ngithi uhulumende futhi athi abuyele back to ku-drawing board ukuthi are they serious ngokuthi bafuna ukuvuselela ilizwe leZimbabwe bafuna ukuvuselela ubuhlobo lamanye amazwe yini. Nxa be-serious ngakho konkwana abebe-serious ngokuthi bakhulume izinto njalo bazenze ngokweqiniso izinto efana le-corruption ekhona elizwe lakithi e-US ibulale ilizwe lakithi okwendlela ebuhlungu kakhulu. So izinto zenzalo futhi nxa kuthiwa kuyaboshwa abantu abenza i-corruption ababoshwe okweqiniso kodwa bengaboshwa abantu bechaya ikanda beqeda laphana kufaka sobe